ngiqale nje kulemfula A2 okuthiwa ngusikanyozi nomunye umfula okuthiwa ngudongamise ihlangana eduzane lebridge okuthiwa khona ngumasumu. So kuthe khona imfula leyi ihlangana A2 omunye umfula wabusudifida omunye umfula okwayenza ukuthi khona omunye umfula ungenza i-pushback wabusuqumela phezulu le wangena emasimini ezasamizi okuthiwa khona kusemangogo village under sisikalenge.
Abantu abathinteka kulesi sehlakalo bangaphi bathola yini uncedo?
Abantu abathintakala kulesi sehlakalo kulomuzi oyi-1 owajikekayo. So wabe sesuka umfana lowana lembuli yakhe wayahlala ngakwabo hlala. Then omunye umuzi kabasukanga but izindlu indlu yangenwa ngamanzi. Then eduzane lemuzi wakhona kwaba nesifudlanyana esadlula emasimini ngenxa yokuthi umfula lowana ubusuphongu uhamba nje mahlayana ungasalandeli lapho ohamba ngakhona. Kulamasimu abantu abafika ku-24 esahamba lomlimisi wakhona umdumeni sahamba naye silandela emasimini laphana sathola kusegqekeni sibili ukuthi khona izilimo zabo zadatshwa ngifoni. Sazama ukuthi lasi-ke sibanike ama-record ngokuthi lathi njengesikalenge ward si-affected ngoba eyami isikalenge ward is the next ward to the affected ward okuthiwa khona isinakoma 1. So mbona ngani abakakunanzelela ukuthi ayisikho isinakoma yodwa lama-neighboring wards lawo aba-affected. Bese safuna ukuthi sibe ne-true record sindawonye lo mlimisi umdumeni osebenzela ewadini yani. So okwamanje ngikhuluma kanje ile record efika lengodi layo ulayo i-record kwenza ukuthi yena ingaphikisa ngale ku-RX lami yesikise ekhansilini yethu. Mbona ngikhuluma kanje kusasa ekuteni ngizabe ngishiya yona leyo i-report ekhansilini.
Belihlezi likhuluma ngalolu daba lwezulu lesikhukhula ekhansilini yedinga yini njalo kuyini okunye liyake likhulume ngakho ngalolu daba?
Ya siyake sihlale ngoba umgwaqo lu osiyavuka sowadilika uke imoto zisakwanisa ukuthi ziyefika ngaphesheya ngale. So njengenkansi kathe sesihlale phansi ukuthi lati sincedisane lohulumende ukwenzela ukuthi sifungise umgwaqo ozakubhoda usiyangenela phambili komfula sibe ekhansilini sikaze sincedisana lama apathinazi kanye lohulumende.
Akutshengisi ukuthi izulu leli lizabuya futhi kusathule kathesi?
Kusathule kodwa kutshengisela ukuthi khona lizabuya ngoba isimo sakuqala lesiyana kwakuthi khona kube lamayezi amaningi kungakani lidabu lezulu kuphinde amayezi ana abaleke. So ngathi sokuqalisile lokhu kwenza ukuthi khona amayezi ayabakhona aphinde adisappear. Engxenye kuzaphinda futhi kathesi asilathemba.
Luncedo bani luzalufuna?
Bonani uncedo esingaludinga yokuthi abantu bona baphiwe kona ukudla bazavuna okulutshwana okungasalingani lalokho okumele obakade kumele bakuvune.